So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uqhamuka udlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngikusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoti sakho lezibulo zifakele lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngabe senyenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya.
Amapholisa koBulawayo abopha umama owethiswa icala lokuhlwengula umntwanakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ngiyinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo, yisindabaphenduli le impica abadala, ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye uzosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 20 eMzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. Unkosazana Dube usichasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini, ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula, ngisizwa abantu behlabele, ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi, bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzi wami, zaba zijibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzi wami, abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya, bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu. Kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yesayithatha ngeZANU le, indawo yeZANU le, lapha kuselendini la, sifuna i-opposition, asifuna i-opposition. Thina unkomo wahamba kuyalweli, siyalweli ilizwe leli, wena usulithatha usulithenze. Makiweni asifuni opposition la uthumela abantu bakho la phansi ukhiphe idodi sakho lezi la khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda omunye ngapho bulala ifriji omunye ngapho uvula amafriji omunye ngapho uthatha ifoni yaminye bulalela phansi isithupha sami kade sikhonapho futhi laso bethatha futhi behamba laso kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda babhoda lo muzi bavula yonke indawo ezilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Uthi ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi vula amanzi bavula baqamula balahlele kachana le basuke baye lapho faka khona ingalani imgani yami ngesambo ukuthi imgani lamapheli bachanga izinduku bebulala konke njalo uthi ke lapho ke imoto engiyipake khona beboda besiya khona bethatha isivalo setanki imoto lapho enthela khona ipetro bethatha kunjalo khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoti sakho lezibulo zifakele lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le bathi khupha phangisa ngakhupha bathi dabula ngadabula uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngisangilale phansi sibili ngabe senyenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo
kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho ubeka kanjani ungathi ulosekelo yini uyenelisa ukuhlangana nabantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezukwalokho okwenzakele
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyaba sile launch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami mfuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekela usekelo ngilalo olukhulu kakhulu sekelo ngibangisekela abangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje ngikunje ngilaba ngigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama election bangikhangela sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi
allo ke ngonkosazana Dokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila kaward 20 eMzingwane emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South, uMnumzana Ntandondlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo.
Into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane into engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general. Kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi ku-ward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha, into enhle abayithakazelela abantu baka-ward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile. So into embi kakhulu eyenzakeleyo. Kodwa into ebese emgceke ukuthi i-CCC Citizens Coalition for Change abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kunokwethusela kungakho.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Msakazi, okwakhathisa sikabili isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathatha ngasikhathi masinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-attack umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha istatement kumama. So kwakhathisa amapholisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iphethe ngayo ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uThokozi ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ovele ngezano ade bengafihle bevele bengasonto ukuthi bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezano. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala ukudanisa kakhulu unqa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye attacka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki kuyasidanisa kakhulu njalo besingawukhangelelanga kithi lapha eMathibeleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona sisi wami dadewethu i-resettlement area most of ward 20 lapha. So abantu bakhona baleke ingqondo nje ukuthi hayi iZANU-PF iyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono ochiyene leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemethusela umamuntu uzaxotshwa yena emaplazini lapha ngokuba ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC so kube yinto sibile embi kakhulu.
UMnumzana Ntandondlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsayi Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla uMnumzana Godfrey Karembera. Wazakala ngokuthi umatsibaba weshanduko Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uMnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. UMatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa isilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali aleli bandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Kusehlakalo esiye uZulu ekhuza uMhlola, amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 uyetheswa icala lokudlwengula umntwana wakhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngoZibandlela kuze kufike mhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zindimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo, kumbe kwedlula umhlolo, yinsindaba penduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza uMhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula uMhlola. Hayi, ngokunye nje lakokubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo, umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngaze ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. Sekungezinye nje zezinto esizikhangelayo sithule ngoba ukukhula kulamkhosi.
Ilumama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini, kumbe kule mithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni, umbe nje okunye okumasaka obezedlulela phandle wakokuqila ukuthi kwenze lokhu okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulanto enjalo. Sinazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe kuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu, abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula. Lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona kumele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo njalo ongumama ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zindimkandla obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. ezayo ngomvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elitshumi lambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelizindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elecabinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Litholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende kamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani. Ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli. Ngithi linjani bakithi? Mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi uMnangagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli, uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni. Sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami? Angazi kumbe wona ama-voters asilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo, siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi. Lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi.
Ngiyabonga. ke silibingelela lelisakazela emsakazweni omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake imodi yangizwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni yangibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi ngizwakale lapho kekhona ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ngibingelele.
Linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli? Hayi, thina apha siyaphila, siyalibonga ihlelo lisipha zona basakazi kanye nani balaleli. Siyalibonga futhi lehlelo lelo elizincedisa kuStudio 7 siphana namacebo. Siyabonga kulokho, siyalibingelela nje lonke balaleli. Siphilani ngenkosi. Ukhuluma lapha ngoJengwenya eGohole under maphisa. Siyabonga.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo Studio 7 ku VOA Ndebele. Hayi, lami ngithi nibulise, nibulisa bakithi igama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi, lami ngithi mphawule endaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe lezi abaphazamisa abantu, bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembu qemba bomunzora labo nabo Thokozani Khuphi waphazamisa abantu kwayena enelisenichamisa lo. Angiyiboni mina into azayenza, ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe, ziyaphelela kuyizano kuphela. Lo ukuthi vele nje uchamise ngatshintsha izinto angeke ezidinge ngoba ukuyina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izane itshintshe iphume yini, kunokababekwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze kunoku. Like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100, yinto bani le thina singayaziyo? Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree ngihlezi kule South Africa.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Hayi, ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbijana. Ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezombangazwe mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo, bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency, i-US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini, njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali i-US dollar esingalayo. Kungcono nxa besibasebenzisa i-US dollar ngoba sebesesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-US dollar, izitolo zonke zicharja ngama-US dollar, kodwa asilayo, sinikwe RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala ba-crosslate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGS anganani, susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky owethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa, so la ukuthi besongizandla akula ngenye indlela kumele la Ukraine ma isikhalo sikhona akulibe ngoba manje ukuthi uKhulini Swalo sokwehlule
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla
ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhule eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden so yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethubeleni kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabusitwe ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamulankunzi hhashi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukwenze lulwise olunye uhlangothi lokho yikho okutshengisa ngempela ubana vele i-America nangwayo idla vele ngokudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozwayo umuntu olozwelo ngabe uba ngumlamulankunzi ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umloda athi ubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele-Ukraine esezibalekile kulelo lizwe uNcube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela iphakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwelemelika ukwelesilovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana loPutin ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoCape Stube
isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kazi esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change inkosazana Thokozile Dube amapholisa kobulawayo wabopha umama owetheswa icala lokudlwengulwa umntwana wakhe oleminyaka eyisithupha silugqibale lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.